Yebo, ngiyabonga mnumzana. Usuku luka Martin Luther King lusuku olubaluleke kakhulu njengokusho ebantwini, especially ebantwini abansundu. UMartin Luther King wayeyinkokheli eyayilwela amalungelo abansundu esithi ngama civil rights. So sabona even up to makufika ngama 1960s khonapho, ngaleso sikhathi i-influence yakhe yayinkulu kakhulu, to a point where siyazi ukuthi abantu abamnyama okuqala babengela mvumo, babengelali ilungelo lokuvota lapha e-America. Into eyenzakala ngama 1960s ukukhokhelwa ngaboMartin Luther King besenza ama-million men march, abawenza bematcha bebuya lapha e-Washington DC bebamba ama-rally amakhulu, okwenza uhulumende layo wagcina ibona ukuthi abantu abansundu kumele amalungelo abo okuthi bavote bawathole bawanikeze.
Manje nxa sikhangele yona indlela enanzwa ngayo leli langa, ubona kuyindlela efaneleyo yini?
Yeah, I mean ukuthi phela ilanga leli Lee holiday lapha e-America utshengisa ukubana lilanga eliqakathekiswa kakhulu, ngoba ma ukhangela even amanye ama-president wonke ahlanganiselwa elangeni eliyi-one eliyi-holiday lokucelebrate ama-president. Akusi alikho nje singathi kuthiwa leli ngelika-George Washington Day or leli ngelika-Barack Obama Day. Elika-Martin Luther yilo eliqakatheke kimi ngokubona kwami, ngoba libizwa ngegama lakhe. Linganiswa labo-Columbus Day. U-Columbus I'm sure liyamazi, yinguye okuthiwa wadiscover i-America. So la e-America kule-Columbus Day, and then besekusiba le-Martin Luther King Day, okutshengisa ukuthi lilanga eliqakathekiswa kakhulu.
Nxa sikhangela umhlaba jikelele, siyabona ukuthi bakhona abalandela izifundo zika-Martin Luther King besithi uyena ubapha umdladla kwezombusazwe. Ukubona njani wena nxa sikhangele amazwe angaso eMelika lelanga lika-Martin Luther King?
UMartin Luther King uyisizekeliso sobukhokheli. UMartin Luther King ngumuntu owayenikeza abantu ithemba. Ule speech sakhe esiqakathekile kakhulu esaziwa ngabantu abaningi esithi I have a dream. Ispeech sakhe lesi I have a dream yispeech lesiyana ese-hope, esesithembiso, esokuba le-vision yokubona phambili lokhu abantu abaningi abangeke bakunanzelele manje. So uMartin Luther King umuntu owayekhaliphe kakhulu lokhu yanokuthi baze benze okokumbulala ama-enemies akhe, izitha zakhe zenze okokumbulala ngoba zazibona ukuthi imfundiso zakhe zikhaliphalisa abantu, zivula abantu amehlo.